IBotswana ithi ayisoke ivumele ukungena kwenkukhu, amaqanda kanye lezinye inyoni ezifuywa ngekhaya kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane ohlasela inyoni o-avian influenza. Lokudla kwenkukhu akusavunyelwa ukungena eBotswana. Uhulumende weBotswana wethule lumbiko namhla esithi uzalinda isimo salomkhuhlane size siyehle. Lelo lizwe lithi konke okuphuma enyonini okufana lenyama, amaqanda kanye insiba akusoke kuvunyelwe kuvela eZimbabwe. Njalo bonke abeZimbabwe abakubhizimusi lokungenisa inyoni kanye lokuhambelana lazo batshelwe ukuthi baphendukise amaphepha akade bapha imvumo yokuzingenisa eBotswana, ama import permits. Omunye okule ibhizimusi umnumzana Aaron Ncube ujele iStudio 7 ukuthi lokhu kuzalimaza ibhizimusi ngoba bengakwazi ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani.
Impumela yalokhu ukuthi sekuvulele ibhizinesi yethu. Na ke abantu abesithatha ama-day old kobulawa isizwa thengisa ngapha ngase kunje ukuthi ibhizinesile, njalo kade sikwenzeka ukuthi ade sinceda ama-farmers angapha ukuthi bakwanise ukuthola izifuyo zama-day old ngoba ngapha kukhanya ngani ziyahluka.
Omunye njalo oweZimbabwe unkosazana Irene Banda uthi kulehlekana eliphila ngakho ukungenisa ikakhulu amatsiyane amancane besiyathengisa amadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni.
Ngiyalokhu ukuthi affecta kakhulu abantu abasekhaya ngenxa yokuthi bese kuyindlela yokuziphilisa. Nxa sikhangele economic situation yeZimbabwe akusoze kube lula ngalokho sokubikiwa kokubhanwa kwama-day old chicks lamaqanda.
Umkhuhlane we-avian influenza ungena umhlobo wonke wenyoni kodwa awuthelelwana ebantwini. Inyoni ezihlaselwe yilo mkhuhlane azingeke zidliwe ngabantu. Kwele Zimbabwe kubikwa sekubulewe inyoni ogoqele inkukhu ezidlula inkulungwane eziyisikhombisa lokhe kuqhamuke lo mkhuhlane. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngiseHaboroni kwele Botswana.